Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 ngokwakazi 2022 ngoProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
okwenzakala kuyasethusa kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakale enzikini yedolobha likaBulawayo, lapho esilenkamba khona ezamapolisa, esilenkamba zamasosha.
Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ayithwala imali inkunzi zihlomile kobulawayo izolo, zathathela unogadi amadola amelika azinkulungwane ezilikhulu US$100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi yase-South Africa i-R500,000. Amazwi enduduzo yalokho eyitheleka ngemva kokutshona komlobi uConte Mhlanga obe yingcweti kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Amalunga edalela ephalamende awebandla ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala omela izengeza West loGodfrey Sithole omela iStungisa North, bebesemthethandaba kamanje namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebheyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zihlomile kobulawayo izolo, zathathela onogadi amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu US$100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi ase-South Africa i-R500,000. Limota ibihambisa imali kwinkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumela imali ekhaya eyemguru ekulobheni ula Street. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi isehlakalo lesi senzakala ekuseni, njalo uthi badinga abasolwa abane. Phonyathi uthi abantu abangaba lolwazi ngezigebengu lezi kumele bashayele ucingo kunombolo ezithi 0292-885479 kumbe ku 0242-703-631. 0242-703-631 nganye laku 0712-800-197. Izigebengu ezijonja zihlomile ngemibhobho sizandile elizweni. Untungamile Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakale enzikini yedolobha likaBulawayo, lapho esilenkamba khona ezamapolisa, esilenkamba zamasosha, esilamehlo abantu labana abe intelligence kahulumende ukuthi kwenzakala isehlakalo esinje abantu baphumelele benze bengazange sibili babe lokwenqatshelwa ngezomthetho kusenza sizizwe singavikelekanga kakhulu kuyasethusa kakhulu lokho ngoba ngakumbe sikhuluma ngendawo ukuthi uyithathana emakhaya bese ngaya kuzwisisa kodwa ke phakathi enzikini kaBulawayo kusenza sizizwe singavikelekanga.
Isizathu kungaba yini Ndlovu ngokubona kwakho ngoba amapolisa siyake sizwe ekhala ngokuthi akalazo izinto zokusebenzisa ezaneleyo ezifana lezimota kanti siyake sibone njalo kubotshwa amapolisa lamasotsha abe yingxenye yezigilamkhuba ezinje kungaba kusenzakalani kahle kahle.
Okukhona baba Nkomo sibona ngani kwezomvikela kukhona ukungathembeki ngoba eqinisweni kati vele khona umbhobho sibili uphuma njani enkambeni uyephathwa ngumuntu ayewusebenzisa khona silazo indlela zokuthi labo abalama license guns kumele bawathathe njani njalo nxa sikhangela zona ezokuhambisa thina njengabantu abasebenza koBulawayo asivumi ngoba ungakhangela kuma national highways ethu phose yonke indawo zathola kulama police and behamba ngezimoto transport balayo zikhona imota ezithengiweyo nyakenye eziningi kakhulu ezokuthi zincedise ama police bona ngani okwenzakalayo ukuthi ukuganga sokukhulile sokuchelile kakhulu kwezomvikela ikakhulu kiyo kanye ama police ngoba sike saba lawo amanye atholakale etshontshile kulamanye atholakale ebambana lentambo zizamagetsi kanye lama robberies nje amane ngachiyechiyeneyo sikubonile kusenzakala lokho.
Njengoba kubanjwa inkunzi yamabhizimusi amakhulu kangaka ibhizimusi ethwala imali lina osomabhizimusi abancane abazimeleyo lizivikela njani pho
lapha baba Nkomo sokusazi ophezulu kuthi ukuthi vele eqinisweni kasivikelekanga ngoba nxa kuzabanjwa abantu abakwanisa ukuthi babe bahaye ama security companies abe armed basebenziseke ama license guns pho thina ke esivele silengise izandla singalayo leyo mbhobho kusenza vele sizizwe singabantu abangavikelekanga kanti ke njalo siyananzelela ukuthi bona abantu kuze bakwenze baphumelele kusinika imicabango eminingi ukuthi kambe sibili iyabe irobbery eleqiniso kumbe abantu laba basebenza labanye baba baphakathi khona phana hayi thina sibona ingani kuyasolisa kakhulu ukuthi sibili babe bezenzela from outside sibona ingani probably kungaba nje internal work eyabisenza kahle.
Lo ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi wakoBulawayo lapho limuzwe exoxa ecingweni ekhona ngale koBulawayo lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Amalunga edale lePhalamende awebandla eleCitizens Coalition for Change umnumzana Job Skala omela izengeza West nomnumzana Godfrey Sithole omela iChitungiza North bebesemthethwa ndaba okamanje eHarare namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sabo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebhayi. Amagqwetha ababili laba athi sebehlale kakhulu okwesikhathi eside bevalelwe icala labo lingathoniswa ukuya ngapi. Umanji uStanford Mamba nje uthena uza kwethula isinqumo sakhe ngolesihlanu. Abaningi basele bebambe wangaphansi ngemva kokuphuma kumfanekiso womeli weMathobo South edale lePhalamende engowebandla eleZANU PF umnumzana Soncube obhodanda wana yonke ezinkundleni zokuxhumana ikakhulu kunkundla eye WhatsApp egcobe esifubeni owesifazane emkhombe ngombhobho esithi umfice elemota yakhe ebijontshiwe. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukubana sikhulumelaye kusasa ngalolu daba ngoba engakabi lolwazi olupheleleyo ngalolu daba. Uncube yena kade engadobhi ucingo lwakhe. Embikweni obhodayo ezinkundleni zokuxhumana uNcube uthi yena owesifazana lo umfice esemodeni yakhe eyatshontshwayo eyohlobo ole Honda Fit. Amazwi enduduzo aloke etheleka ngemva kokutshona komlobi uContinue Loving Mhlanga obeyisaziwa kakhulu ngegama lokuthi Cont obeyingcwethi kwezokulingisa ezemigido lemiculo obhubhe izolo. Iningi lithi ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa kanye lamasiko. Njalo ubengomunye wabalwela ilungelo loluntu ikakhulu elabantwini abasesabelweni seMandebeleni. Ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu owasebenza waholwa lwangukhonti emakhosi theatre kobulawayo uxoxa loSithandekile Mhlanga ngokusebenza akwenza lomoyi.
Kutshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo ubekhulile uMhlanga kodwa bengakagwi ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga ubeyindoda ebisebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ngakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So asomuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notywala. Bethi nje maye ngene emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant nebar for 2 years. Ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane idrama. Maye yena uyayehofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project. So ubecilile cili emsebenzini. Ethi mayehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general, ubukholisa ukumlalela uMhlanga mayevula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama, but ugcine sengumuntu wanobebhakatshele emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage odabulaphu onansi lendoda uthe esuka lapha engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalakatha zamadrama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezakhe nasezimbophisana ngamaphoyisa, but zamwinisa ama-awards amakhulu akho. So bekukuhle kakhulu ukusebenza noMhlanga and sizohlala simkhumbula.
Abanengi bathi kuningi abakufunda kuye, singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abanengi elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo.
Yebo kakhulu uMhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. UMhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So obetimanga ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale. Uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe be broad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa ikamera, ubeyidirect ikamera uMhlanga, ubemdirect u-editor mase editor ilokuzeni imininingwana yakhe, ubemnandi kube njalo, ubekudirector noma nawe uli-ekphuza ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo yi-one boy abayi-two, wonke lo wonkana uMhlanga eZimbabwe I think wonke umuntu nje bemazi. Umuntu lwana owazivulela indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho, wayivula kunzima. Kukhulunywa ukuthi Matabeleland marginalized, yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor, abalobayo abafana nabo Raisedon Baya, abadirector abafunda noku-actor abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress. Kudala sagcina ukumbona kodwa ngumuntu obe-actor kakhulu, akazange athanda i-TV uThembi, akazi kwasuka kwathini, wa very thandela i-stage, but wathi mawambona phana ubona ukuthi nansi
si product kamhlanga enze inkalakatha zezinto so aso umuntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngisilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise iart in honor of umhlanga mhlawumbe singathi nayiyo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala iart kuza kuba uhlungu emoyeni kamhlanga.
Lo be kungumbhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa. Lapho ke limuzwe ikhuluma icingweni lo sithandekile Mhlanga owe Studio 7 ese South Africa. Kunjalo nje iofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko othi uMhlanga uphiwe inhlonipho yokubhadalelwa indleko yokungcwatshwa nguhulumende i-state assisted funeral, hhayi inhlonipho yeqhawe lesizwe njengalokho obekukhanyelelwe ngabaningi. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhuluma labasakhulayo ngenkinga abadibana lazo empilweni. Kweziphathelane lezomnotho welizwe namhlanje abantu makhaza bathi alabalufinyeleli uhlelo lukahulumende olokuthenga imali yamatshe eyegolide eyama-gold coins ngoba lubiza imali eningi abangayiholiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle. Usandekile Mhlanga kwe-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elilethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo i-1500 njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili i-2000 kuyona le iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins njalo bakuza kuyinganekane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi iveli isebenza njani njalo itholakala njani. Bona nje nxa bekhuluma ngakho baya bekhuluma bezekelisa behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba yinto enjani. Okwenza kube njalo yikuthi ke imali le mbe singathi gold coin le ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenge ngemali ethiphileyo balithwadikela abalithwadika khona kube sokusenza ukuthi ngaleso sikhathi yenxa sebethe bafisa bona ukuthi balitshintshe lelo golide mhlawumbe bathole inzuzo. Siyakwazi ukuthi sithe sicine ukuzwa sizwe ukuthi 1500 units mbe singathi amagolide layo yokathi sethengisiwe njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iyabifunakala. So abantu nxa bexoxa nje bayathi ukuthi kambe singabe siyizukulu ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisinyana yegolide esingakwaziyo ukuthi iligolide ngempela ngoba sebe singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo coin. Kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili phambili kuthiwe hayi lapho lasaya likubambile yimali nje kumbe ligolide lingasigolide. Abantu nje bakhuluma ngakho behlekisa ngakho bezixoxela kabakwazisisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini. So yiyo isituation ekhona kuZulu ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-800,000 zimdollars umuntu uyabe uyayithatha ngapi. Njalo omunye kwanika umzekeliso wokuthi kambe umuntu ngingabe ngiyisikubulesinganani ukuthi sendithole imali engawe engazayivele ngiyibambe ngigijimele ukuyathenga ikhoyini mhlawumbe engamphunyuka iciniwelele emgelweni yahamba lamanzi mbe yahamba lezikhukhula ezinye. So abantu njengamafithane yiwumbona abalawo bakubona nje kuyinto yezicebi abantu abaphezulu abantu abazama ukuthi bazigcinele imali ngolwazi bona abalalo kodwa uzule engalwazisisi njalo le ntengo yakhona ayifinyelelwa ngumuntu wonke nje ompofu. Abantu abampofu bavele kabacabangela ngakho njalo kabazimadlini besiba lalo lelo gold coin ngoba intengo yakhona ikhatshana kakhulu ukuthi uzula ifinyelele nxa ukhunywa ngabo 1800 kusiya phezulu US dollars imali ethusa umphakathi njalo even ngemali yeZimbabwe o 800,000 kusiya phezulu ezim dollars siyo mali umuntu kazana njengoba la so yikho ke begqiba ngokuthi lokho yikuthengiselana kwabantu abaphezulu abadinga isikhiwa elitist approach to solving economic problems so ngamafitshane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni iZimbabwe jikelele
amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association
esikuzwayo ukuthi ama gold coins ama vendor amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu yinto ezakholiswa izinodi lezikhwe kodwa abantu azana angeke baqoqe imali fika laphezulu yamadonga so ayinto nje abanikazi ithi lasabe sikhange incinda benambitha
asizweni umbono kamnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezombusazwe
kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo kukhanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i-2000 gold coins so maningi kakhulu so engxenye bengarelisa amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezi mali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliyo because abona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars so ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zim dollars abengayisebenzisi khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha ku-black market amaningi so kutsho ukuthi idollar laseZimbabwe liza-appreciate in value ngamane njengoba liyabe lingekho esikhathini esiningi
ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington ngingusithandekile Mhlanga uhulumende Uhulumende ubika ukubana lokhu eqhubeka ngohlelo lwakhe lokuncedisa izigaba ezijiyeneyo zelizwe ukuthola amanzi ahlanzekileyo ngokuzigebhela izibhorane. Isiqinti senkaya eMthebeleland North ngesinye sesiqinti ezigejelwe izibhorane. Okwamanje sesigejelwe izibhorane ezimbili kuwadi inye ngayinye. Lokhu kutsho ukubana lolu hlelo luchiye inkayi isilezi borane ezifika amashumi ayisithupha 16. Ugayena kumete Saidi ube lethuba lokuxoxa lomphathi ntambo ubona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye lezentuthuko yelizwe unkosikazi Stembiso Nyoni ngalolu daba.
Kanti ngaqalisa lakhi wenjani ukuthi ukuthi lokho yikho usithabisayo kakhulu ukuthi programs zamanzi seziqalisile njalo ziqalise endaweni eyomileyo okudlula zonke indawo kube into enhle kakhulu but it was a battle it was a fight ukuthi kuze kube khona ngoba icompetition inkulu but siyambonga upresident wethu ukuthi ukuvumela ukuthi kube lama drilling rigs achona kangaka and then kai siqalise lapho okungela manzi khona and i-drilling rig yakhona izahlala enkayi kuze kuphele amawodi wonke kugejelwe ama-balls ngamabili ngamabili ngamabili
amawodi mangaki
amawodi angu-30
amawodi
okutsho ukuthi ama-balls azaba ngu-60 la manzi amaningi.
Uhlelo lolu liza luza kuya kwezinye indawo eMathebeleland.
Ye luza hamba. Ye ngizwa ngani kuthiwa i-district inye ngayinye izabe le drilling rig yayo. Okutsho ukuthi singaqeda enkayi sesingahambisa lapho abangalayo khona. Bangaqeda bese kuphenduka ngoba ngosacela ukuthi i-village inye ngayinye ibe le pole ezinjalo ezideep. Senzele ukuthi abantu babe lamanzi. Amanzi iwahluphayo kakhulu. Ngoba ungakhangela lapha ungelamanzi, ungela infrastructure enjengamanzi ngaqo i-transport, intuthuko iba nzima ukuthi yenzakale. Lapho kulamanzi khona, abantu bayathelezela, abantu bayalima, abantu babe lezivuno ezingcono, balima imbita bathengise. Konokiana kuyancedisa kwi-economy yendawo. Obe kusenza ukuthi inkayi ibe phansi kuswelakala kwamanzi ikakhulu.
Lo ke ngudokotela Sthembi Sonyoni limuze exoxa lapho ekobulawayo lo Gayina Gumede Saidi owe Studio 7 ecingweni. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lokhe luqhubekela phambili abantu abaningi kodwa lokhe bengelasifiso sokubhalisela ukuvota loba ukuvota ngokwazo esigabeni zeMandebeleni. Sibe lethuba ke lokuxoxa loNkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ngalolu daba.
Esikunazeleleyo thina sisebenza kuma communities especially aMathebeleland nje ekhaya vote ukuthi abantu sebediniwe ngesikhiwa kuthiwa ivota fatigue. Ngizwa abantu abaningi bekhuluma ngevota apathy but mina ngithanda ukukhuluma kakhulu ngevota fatigue. Ngiqondale lo mbuzo lowo khona. Last week ngike ngafika eBinga. EBinga into enginanzelele ukuthi khona iBinga eBen liya ilabantu abangu 3000 kuphela ababhalise ukuvota. Umbuzo wona lo ngiyubuza abadala kuhamba ngathi kathi indaba abantu bengafuna ukuvota kulabantu abangaki la. Bekulabantu abangaki lapha in this community and how many and how can they participate in elections. Abantu sebediniwe, abantu abasha sebediniwe, ababoni uncedo lokubhalisa ukuvota, ababoni ukuthi kubaphathisa ngani empilweni zabo. Uzathola ukuthi kathesa abantu abasha kathesa bazicabangela ukuthi bayenze nesaid baphume eZimbabwe bephila kwenye indawo lapha bangathola khona impilo engcono. So kuba nzima ukuthi sithi nxa sikhuluma indaba zokuphatheka enhlelweni zokuvota ezokhetho sibe labantu abasha khonapha eduzane ngoba ababoni ivalue or i-importance yakhona lokho. So konkana kuyadina abantu kakhulu ukuthi siyabe sonke siyenza into le every 5 years kodwa singaboni ukuthi isifikisa nga. Okunye futhi sengunanzelelile
ngathi ngubambe umlomo khona lapho. Kuyini sibili okubonayo wena kuthena na kungaba yimbangela yokuthi abantu bangabi lesifiso sokuthi babhalisele ukuvota loba ukuvota ngokwabo?
Kathesi nxa seZimbabwe lapha sikhulu khayele i-economic situation. I-economic situation kayivumi. Nxa ngikhuluma ukuthi kayivumi ngikhuluma ukuthi lathi nje abantu abayenza i-voter education. Uyeza umuntu esithi ngeke nje umsika wami lapha ngihambe ngiyebhalisa ukuvota. Ngoba mina kade singayele ukuthi abantwana bangadla. Economic situation is making people think more about what they need to do in terms of ukuthi baphile than ukuthi baphatheke endleleni zokuvota then uzanaze ukuthi okwesibili ukuthi ama isile history eZimbabwe yama disputed elections. Uthi njalo nje i-opposition iyabe siye ema-court siyakulwisana labezekho ukuthi ukhetho aluhamba kuhle benika ama-reasons abo athile. All that information is information eku-public.
Lo ke ngunkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ebesikhuluma laye ngezokuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo Mfratsidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.